Unkosikazi Moyo waseGande uthi loba edabuka iningi elithi kusemaguswini akomnyambambile ungene kulomncintiswano ngesizathu sokutshengisa ukuba ukugxila lokucija kwengqondo akukhethi imvelaphi yomuntu loba ukuba uthola inzuzo enganani, okuqakathekileyo liphupho elihle. Umvuzo lo uzusiswe yikwelulwa kakhe umqondo ngokusungula indlela zebulenjini i-artificial intelligence AL ezingasetshenziswa ngayo ukuhuga izivakatshi ngokwazi ezo umbukiso otholakala kundawo ngendawo zesabelweni seMathebeleland North kanye lentengo yazo.
So ibizo leprogramu Thomas yena ngeyokuplana lokumaketha loku-evaluate ama-events. Sizosebenzisa okuthiwa i-artificial intelligence ukuzama ukuthi umuntu umenzele iphakeji yakhe eyiyo ayifunayo. Kulokuthi ngigijime mina ngiyekhrista ngiyebuza ukuthi yimalini i-conference room, yimalini i-conference, ifonele wonke umuntu, sesikunika ama-options akho ebengcono ebelula ukuwathola. Ukhuluma ibhajethi, ukhuluma ukuthi umhlangano ofuna ube njani, ukhuluma ukuthi kuyanceda khona ukuthi ama-tourist engakuzwa kusiba nzima ukubuya kwi-city kumbe kundawo.
Unkosikazi Moyo uthi yena loba wafundela ukuphenya ngezomnotho ekolishini eliphezulu wafundiswa i-inthanethi lokhu, njalo uthanda ukukhuthaza ontanga bakhe ukuba bakhwabithe ukuhlomisa ingqondo zabo ngokufana lalokhu kanye leminye imisebenzi ukuze kwehliswe izinga lokuthatha kwezidakamizwa phakathi kwabasakhulayo. Osekutshayisa lenkokheli ikhanda ukuthi kungehliswa ngandlela bani.
Ungafokhasa kwenye izinto ezizikhipha ungacabangi izifo zakho, kodwa ucabanga into ongayiyenzi ukuthi abanye bebe ngcono. Uzazimangala vele kwama-drugs and lokuthi ungasela ngesikhathi sakho.
Echasisa ngokusungulwa kwalo mkhankaso umnumzana Daniel Mompande okhokhela isabelo seMathebeleland North ekuhlangothi lwezeTA uthi uhlelo lolu baluqala ngomnyaka ka-2021 basebeluvuselela njalo ngonkwenkwezi walo nyaka, lapho abavukelwe ontanga abaleminyaka engamathumi amathathu kusehla ukuba bebhalise kumncintiswano wondlelo zokuthuthukisa ezombukiso.
For example, what we are really looking for is umuntu oyabuya le project ukuthi booking system ama-travel agents ethu bengabhukha njani abantu izinto, kungatholakala njani umuntu engingayifuna ukusearcha for ama-hotels or ama-lodges achiphileyo, i-application leyo yizo izinto esizidingayo.
Unkosikazi Moyo uzaqhubekela phambili emavikini alandelayo ayencintisa labanye abadabuka kwezinye izabelo zelizwe. Emkhosini wokunikezwa kwemivuzo le, oweZimbabwe Tourism Authority Award abesifazane abaphatheka emsebenzini wezivakatshi bebekhala ngokwanda kwamankampani ahluma lapho lalapho ethengisa ukufanana nalokho abakulungisa ngezandla, besithi loba nje imincintiswano le isenziwa ukuthuthukisa abasakhulayo okufuze kuhlolisiswe luhlangothi loluyikwabiwa amaphepha okuthengisa ama-licenses, besithi kunje kabasatholi yona elesikhala. Unkosikazi Vuyisile Sibanda okhokhela inhlanganiso yabomama eZambezi Arts and Craft Women's Market unika umbono wakhe ngabafisa kwenzeke.
Ungayekela ukuthengisa wena, for example, umuntu afike athi ngifuna lokhu, mina ngithi $20, omunye somewhere uyathi $5 or $10 because ngathi akhuluma la shota mhanga, what do you think I can do? Ningilambi
sibe lo mbono wokuthi uhlangothi lolu labenhlanganiso zombukiso bahlangane phose nyanga zonke ukuze belobele uhulumende bemchazele ngenhlupho zabo. Kubuye njalo kwaba lokuxoxisana ngezinga lentengo zombukiso kudolobho leli abathi liphezulu kakhulu, ngakho kufuze lehliswe ukuze inani lezivakatshi liqanse kulandela ukuphazamiswa kwalomsebenzi ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.